impawu zakho nakuba mama ngathola ukuthi baba sizubuhlungu ngaphakathi abanye njalo bezwa ngani bayalunyelwa abanye bezwa njalo bebona ngani baba lokulida nje okungazwisisekiyo okudlelana lesikhathi sabo uthola umuntu sephonga ohlale ngophuma igazi nje mthokotho ubona lo muntu lo mzimba wakhe usumhlophe lokona ukuthi okusela igazi kubalulekile ukuthi bahle bagijime bayekwenza khona engathi ayipap smear ukuthi bayebonakala ukuthi akula nto okungabe kukhona yini esibelethweni ipap smear yona ngokwayo iveli yenziwa every year wonke umnyaka lo munye umnyaka ipap umama kumele bayenze ipap smear lokho kubalulekile ukuthini isidojwe khonapho nkomo isaqalisa linto kubo mama kuqakathekile khonokho ngaphandle kwakhonokho nje ayisiyo yodwa imvukuzane engaba khona kubo mama ingaba khona imvukuzane yomzimba nje in general lakho kubalulekile ukuthi bayekhangelwa njalo ivele kule ndlela yakhona enkomo eyokukhangelwa kwevele mawu mama engathi kumbene ngabona kulento esimili level engane kayizwisisi kuhle kubalulekile ukuthi agijima ekhangelwa kule ndlela yakho yokukhangela ivele singathiwa i-breast examination enziwa ngabodokotela labonesi nje ungaziwe ngaphi lesemakliniki khona phana ekhaya khona phana kuma ngubo bayayenza i-breast examination onesi asiyo examination enzima so ngithi mina kubo mama kubalulekile ukuthi sibuthi bagijime esikhathini esiningi nxa engani kumbe ivele lakhe akaliboni kuhle kumbe even ivele lakhe li-right konke kulungile ukuthi nje every year ahambe nje azinike isikhathi sokuthi ayi lamntu angifuneke ngiyekhangelwa abe le calendar yakhe abhale ukuthi mhla ka-1 January every year ngiyahamba ngiyekhangelwa kubalulekile khonoko nkomo bengenza ngaleyo ndlela uzothola ukuthi nxa kungabe kukhona okunye okungani kuyaqalisa kuhle kubanjwe masinya khonapho umuntu ahlangene ku-treatment masinya khonapho nxa ekwaniseka i-treatment uzabona ukuthi isikhathini esiningi siyawenqabela lo mkhuhlane siyawunqoba sibili kakhulu
abesilisa-ke ndebele iyiphi imikhakha yemvukuzane abamele beyiqaphele
obaba kumele bahlale bekwazi ukuthi kunento ethiwa yi-prostate cancer i-prostate cancer itholakala ngaphansi kukababa yena ngokwakhe ubaba ngaphansi inyana khona ngayo esikhathini esiningi onesi lamadokotela bayakwanisa ukuthi bayibambe isaqalisa ukuthi bayenelise ukuthi bayibambe isaqalisa onesi kuzaya ngomuntu kuzaya ngathi thina obaba ukuthi sikhuthele okungakanani ukuthi sibe sesiyahlolwa every year or ngokuya kwesikhathi it doesn't necessarily need to be every year ngokuya kwesikhathi nje kumbe phela 6 months ukugijima uyehlolwa i-cancer leyi ibamba abantu besilisa kakhulu okushoyene kweminyaka ezingathi nayi 40 years ukusiya phezulu ilo lako oluye olumangalisayo nale i-cancer iyamemetheka masinya ngomzimba so uzathola kuye ukuthi esikhathini esiningi ukuthi siyenelise ukuyibamba isaqalise i-cancer le kuyakumele ukuthi sibe sihlolwa njengalokho esithileyo ngaphambili into mama lawo bayabehlolwa yabo i-cancer ejayelekileyo kubo mama ngapha laba babebehlolwa i-prostate cancer kodwa ayisiyo yodwa i-prostate cancer ebakhona emadodeni nakubo mama akusiyo yodwa lani i-cancer i-cancer nje iyakhona ukuthi iqale kwenye indawo indawo yomzimba nje uthola ukuthi nxa isiqalise kwenye indawo yomzimba nje kule ndlela yakhona futhi umzimba ophendula oresponda ngakhona ukuthi ubone ukuthi umzimba lowo awusahlakaniphanga umzimba lowo wethukile uthithibele uzabona ngokwehla la kwe-weight ikhona sithi ngihlele kakhulu kwindaba ye-weight ukuthi ungabona i-weight yakho isisehla mthokotho ungasazwisise ezingathiwa khona ngesikhiwa inexplicable weight loss ukuthi your weight is going down kodwa awukwanisi ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuqakathekile ukuthi sigijimeni siyekhangelwa.